Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 19 kuNhlolanja 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende useqalisile ukwaba amajekiseni womuthi wama vaccines awokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni jikelele.
People with cancer, HIV, diabetes mellitus, hypertension have weakened immunities. We have no policy to say these are not going to be vaccinated.
Akusiqiniso ukuthi abavele bephila leminye imikhuhlane kabasoze behlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine, kutsho uhulumende. Woza Friday namhla sihamba lomhlabeleli wodumo kamaskandi uzinja ziyamluma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu 85 belomkhuhlanelo. Lokhu kukhuphule inani lasebebanjwe lomkhuhlane laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,949. Asebebulewe yilo baphezu kwenkulungwane eyodwa i-1,382. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo suhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96.8. emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho kweJohn Hopkins University. Uhulumende useqalisile ukwaba amajekiseni womuthi wama vaccines okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 njalo izigaba zelizwe ezibalisa iBulawayo, Maswingo, Mashonaland West leBulawayo ziyithole namhla kwathi iMatabeleland South yemukela limithi izolo. Uhlelo lolu lusungulwe izolo lapho umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ahlatshwe khona ijekiseni le eSinopharm esanda ukuvela eChina ekhuthaza abantu ukuthi bethathe inyathelo elifanayo. KoBulawayo uhlelo lolu lukhangelelwe ukusungulwa ngomvulo. Kodwa uMnumzana Anthony Majongosi, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abongi labongikazi yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi abatholanga ulwazi olweneleyo ukuthi bazahlatshwa njani.
Into ye-vaccine leyi asiyazi i-vaccine asingafundiswa ukuthi sihlatshwa njani, injani ukuthi siyisebenzi. So singelela ukuthi bangasitshela, ingahamba basifundise or asitshele ukuthi injani i-vaccine leyi isefu yini, sizokwanisa ukuthi sifake ngayo abantu khonakho siyitaye lapha.
Nxa likhuluma lamanye amalunga enu ku-association bathi bazahlaba yini abantu? Kumbe lizaqala limelele ukuthi lifundiswe.
Hayi, sithina siyamelela ukuthi sifunde i-vaccine, basifundise ukuthi injani i-vaccine, ila ama-side effects anjani, iyanikwa umuntu njani. Yikho simelele thina ukuthi sikwanise ukuthi siyinike abantu. Nendawo yokuthi vele angibonanga umuntu wayenza i-training leyana. Kathesi thina siyayenza ukuthesta kuphela abantu ama-test e-COVID.
Selikhulumile yini lo hulumende ukuthi lize ukuthi lina abezempilakahle lizahlatshwa nini ijekiseni le?
Uhulumende engasitsheli ukuthi siyalihlatshwa nini. Simelele ukuza kuye ukuthi zazosihlatshwa nini, sibone ukuthi injani i-vaccine le. Kodwa thina vele simelele ukuthi siyifunde i-vaccine le ukuthi injani, singakasali vele asingatashi vele asisatashi endawo yokuthi sonyiwazi i-vaccine leyana. Andi i-vaccine yafika kathesi, so sizikhangela ukuthi vele singabona ukuthi akula into eyenzayo, sizokhuluma ingathi ukuthi isitshele i-government yenze khona ukuthi abantu bafundiswe ukuthi bafanele ukuhlaba injekisheni.
Lo umnumzana Anthony Majongosi isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abonke labongikazi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi akusiqiniso okukhulunywa ngabantu ukuthi abavele bephila leminye imikhuhlane kabasoze bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-vaccine. Abakulolu hlangothi yibo okumele bahlatshwe ukuze ijekiseni incedise imizimba yabo okulungisa amasotsha okulwisana lalo umkhuhlane. Ngakho-ke akusoze kwaba lobandlululo kulolu hlelo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro ngesikhathi ephendula imibuzo kuhlelo lwamalunga edale lephalamende olwe question and answer olwenziwa ngolwesithathu maviki wonke. UMangwiro ukubeke kwacaca ukuba abaphila leminye imikhuhlane enjengemvukuzane, igciwane, lengculaza, ichukela leminye kuyibo okumele bahambe phambili ukuhlatshwa lelijekiseni.
People with cancer, HIV, diabetes mellitus, hypertension have weakened immunities. We have no policy to say these are not going to be vaccinated.
Abantu abavele bele mkhuhlane njengowe lowemvukuzane HIV, diabetes, lele hypertension, imizimba yabo ivele ibuthakathaka. Abawukho na umthetho othi laba bantu bengahlatshwa leyo Jackson. Eqinisweni yibo abantu abawudinga kakhulu umuthi ngoba kumele bavikele abantu abadala labo abavele bele mizimba ebuthakathaka ngoba imizimba yabo vele ayisenelisi ukuwalungisa ngendlela efaneleyo alwisa lowo mkhuhlane emzimbeni yabo.
Production of antibodies is much slower now.
Uqhubeke uDr. Mangwiro esithi imibiko esisabalala ezinkundleni zokuxhumana ingamanga. Umnumzana Stalin Ndlovu isakhamuzi sasemzini weMakhokhoba koBulawayo yena uthi uyalesaba ijekiseni leli ele COVID-19 vaccine eliqale ukuhlatshwa abantu eZimbabwe izolo.
Ama research angkona like ukutholakala kwayo le vaccine anti bakuyenze so fast ungangukuthi into le mina ngokubona kwami ngithe ngoba izinto ezifana nalezi yabe zifuna ukuthi kuthathwe isikhathi zicubungulisiswe kube lesiqiniseko sokuthi into ezonjani ezosiza abantu anti.
Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi injongo yokutholisa uzulu le ijekiseni yikulondoloza impilo.
And the vaccine really constitute the silver bullet in dealing with
law. Iqakatheke kakhulu leli jekiseni nxa sikhangela udaba lozokulondoloza impilo yabantu. Khona sizathola njalo amanye amajekiseni ayi-600,000 ngenyanga ezayo avela kwele China. Njalo lolu hlelo luzoqhubeka uze kuthi sesiwatholile wona lawo esiwadingayo ayi-1.8 million esikhangelele ukuwathola evela kwele People's Republic of China.
Kunje uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-Sinopharm elitholiswe iZimbabwe njengesipho ngele People's Republic of China luqale izolo ngolwesine mhlaka-18 Nhlolanja 2021. Ohle waba ngumqalisiziba ngumsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga laye uDr. Mangwiro abazoqala ukuthola lowo muthi. Ngabakuhlangothi lwemisebenzi eqakathekileyo ama-frontline workers abasebenza lozulu kakhulu abagoqela abasebenza ezibhedlela abezomvikela abamajele emingceleni yelizwe labanye. Uhulumende uthi ukhangelele ukuba anelise ukuhlaba abantu abayizigidi ezedlula ezilitshumi 10 million lapho kusiyaphela umnyaka phansi kohlelo lolu oluzaba ngamahlandla amathathu. Uthi njalo akula ozabanjwa ngamandla ukuthi ahlatshwe leyo jekiseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umanyano wamazwe aphetsheya o-European Union uthi uzaqhubeka ngezijeziso zezikhali i-arms embargo kanye lalezo ezethulelwe inkampani yezomvikela elizweni eZimbabwe Defence Industries ngoba uhulumende ulokhe sephula ilungelo loluntu. Embikweni oyithulwe namuhla umanyano lo uthi ukhathazekile ngokubotshwa mahlayana kwentatheli izindaba abamabandla ezombusazwe labanye ngoba uhulumende esithi abakukhulumayo kungabangela udlakela. Umanyano lo uthi uyadingisisa ngokuphatheka kwabezomvikela kwezokwephula kwelungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqembu le European Union liyachathisa kuhle ukuthi ukukhanya akula ngoqoko ekwenzeni kuhulumende weZimbabwe. Balokhu besephula ilungelo likaZulu, into zobudlwangudlwangu zonke ezikhona ungazinanzeleli abakukhuluma yikho kwakuvele kukhona loba uRobert Mugabe ekhona. Mina ngangibala khona phana ngibali ama-statements akhona bengisitshela nje ngisithi nxa abantu beZimbabwe umongameli weZimbabwe betshelwa iphutha labo ungathi bengalungisisi into elula kabalungisise kuphela izitshese zikhitshwe kodwa balobuqholo ubuqholo bakhona yibo benza ukuthi i-European Union ibilokhe ifake izitsheso zakhona.
Ase sikhangela yena uhulumende ngokwakhe, ubona ingani uza kwamukela njani ilokhu? Singabona kusiba le nguquko yini?
Yabothi ngaye kwakule thembisa ukuthi kungaba le nguquko. Umnumzana Mnangagwa ethatha umbuso ngo-2017 wathembisa watshela abantwini ukuthi umbuso wakhe uza kutshiyene kakhulu nombuso waRobert Mugabe. Umbuso wakhona yabe uvezekile, abafuna ukwenza bakwenza, bekwenza kusemthethweni. Kodwa uzabona ukuthi sokunxa sikhangele thina ukukhanya sokudlalo kwakwakuyo khona ukubotshwa njengoba sithi ukubotshwa kwabantu kula bantu abaningi abasejele abangela macala abathiwa khona ngabantu baphikisanayo. Kwethu sakhathesi nje ukuthi ungene esitradini usithi uyatshengisela. So ngibona ngathi mina liqiniso ukuthi abantu laba ababusayo labo Mnangagwa laba labothishinga kabasoze baguquke. Akula nguquko, izitshezi zizabe zilokhu zikhona kufika isikhathi leso lapho ukubusa khona umuntu ozisa ngombuso we-constitutionalism.
Lowo umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseHarare. Kusenjalo olwela ilungelo loluntu umnumzana Alan Moyo osehlale phose inyanga ezimbili esitokisini ukhululwe namhla ngemali yesibambiso eBail. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzi Vishe osanda ukubotshwa ulokhu evalelwe njalo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Live Talk namhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ukuthelelwa i-COVID-19 eyo vaccine elizweni. Abazali abalabantwana abakhangelelwe ukuqala izifundo zika Form 1 lonyaka bakhala ngokubhadaliswa indleko yama school fees ephezulu. Bathi kuba mangalisa ukuthi izikolo zingabiza imali enkulu kangako ezingahambelani leholo lazo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngoceleyo.
Iholo lezisebenzi eziningi lokhu limindawonye ngesikhathi iningi labantu lisithi alisenelisi ukuthi baziphilise ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Unkosikazi Zanele Moyo, umzali olomntwana othole indawo yesikolo eyabe efunda ihlalakiso, uthi udidekile ngenhlawulo efunwa yisikolo.
Ngikhathazeke kakhulu ngendaba yama-school fees kumele siwabhadale. Siyabhadala ama-school fees, yebo asiyazi. Kodwa sicela ukwazi khona maqala ukuthi siyabhadala ama-school fees, siwabhadale ama-month amanye. Because kuyathola ukuthi kuthiwe sibhadala ama-fees, siwabhadale. Isikolo sivule end of March, April. Ngapho ukhiphile 404 US. Ngicela ukuthi indaba yangikhona le ugovernment uthini ngayo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo weMathebeleland North kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi kuyisimanga okwenzakalayo.
sidabukile kakhulu sisizwa ukuthi abantwana abadinga indawo kaform 1 kumele bebhadale imali yokungena. Xa sikhangele umumo ikhathesi sikulockdown, abantu abaningi bebevayelwe phandle, abanye abazisebenza bevodwa, bevayelwe phandle bengekhona ukwenza imali. Thina sesijayele ukuthi kuvele bekuvele umntwana edinga indawo ayiphiwe. Masokuzavula izikolo, umntwana senjani esebhadala izikolo. Njalo ukuthi babhadala kungazakali ukuthi item izaqala nini.
Unkosikazi Nelisiwe Sibanda, omunye njalo umzali, ukhala ngenhlawulo yokubhalisa andubana umntwana athole indawo.
Kunzima ukuthi siyekele ukubhadala ngoba indawo itholakala nzima ezikolo ezingani zile password engcono. Okukhona eqinisweni kunzima ukwenzakalayo ngoba imali esiyiyo esingelayo okusichiya sisezikweledeni ezinkulu kakhulu.
Isikhulumiso gatsha lwezemfundo, umnumzana Thawungana Ndoro, uyalandisa.
Requesting for school fees is a proactive. Schools need to ensure that they put in place the Ministry of Health and Child Care guidelines on the prevention and management of COVID-19 in preparation for the opening of schools.
Imizamo yokuxhumana labaphathi bezikolo kanye lamalunga amakomiti athuthukisa izikolo, ama school development committee ezikolweni ezimbalwa kobulawayo, yahlule ngoba benqabe ukuphendula imibuzo bethi abakhulumisani ngenhlawulo zezikolo lentathela izindaba. Iningi labazali lithi belingakalungiseleli ukuthi kungafunakala imali masinyane ngoba kungaziwa ukuthi izikolo zivulwa nini, njalo imali ezifunekayo ziphezulu kakhulu, eyinye ibhadalwa ngedola laseMelika kumbe amaRand. Izisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abahlanu esikhuphuke yaya kunkulungwane eziphose zifike amachumi amathathu zamadola i-29,924 ngenyanga kaZibandlela. Izikolo ezimbalwa ezifunda abantwana behlala khona ezama boarding schools zihlawulisa amadola eMelika alikhulu lanhlanu, i-$150, phambi kokuba umntwana aphiwe indawo, kuthi lezi ezihanjwa nsuku zonke zifuna amadola alitshumi lanhlanu, i-$50, phambi kokuba umntwana aphiwe undawo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Umculi osakhulayo umdumo weZim Dancehall, uSoulja Love, obhubhe ngolwesibili ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wetshukela i-diabetes, ungcwatshwa kusasa eHarare. UMichael Ove weStudio 7 usethulela lolu daba.
Baye baye patinotaurwa ikuti pange pacho tinodzorwa modori mufunge tichitarwa rakozvita vakahwina.
Unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF uDr. Obert Mpofu wazise ukuba uSoulja Love obhubhe eseleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 uzaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe, ngakho ke uhulumente uzabhadalela indleko yonke yokubekwa kwakhe. Abasekeli bomdumo wedancehall emhlabeni jikelele bathi balahlekelwe kakhulu liqhawe lamaqhawe kwezomculo, ikakhulu kwezentuthuko yabasakhulayo kwezomculo. Abathumeze amazwi entuduzo bagoqela umsakazi uRuveneko Parinyathwa, intatheli izindaba uHopo Chingono, umongameli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, kanye labaculi abalodumo abanjengo Charlie Black, I Octane labanye. USoulja Love ubesaziwa kakhulu ngengoma zakhe ezigoqela ephume ngo-2018 elesihloko esithi Phama Monya Iphapho, kanye lethi Kanandafa ephume ngo-2019.
ra zambuko riera diva ala saura pana jalo diva kana ka wona vachita kukurala a kuno aiwa uyo ano baba sindiro futi vanenge vachikuseka nyangwe mbatya yakapeka asi mangwana zvichiitika nguva chifamba people are dying soldier love is crying yes we keep on flying and I keep on flying asi chando ziva kuti mwari vachamuridza chokwadi ichokwadi hapana munhu wenyama anotonga saka mwari ndo vanotonga nyange muchida zvenyu kunditonga munondiona kunge ndinopenga ndikataura munoti hapana chinozikanwa saka ndangoti muzive kuti nini kana ndafa ndoda mukuziva ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apa ndivo kuti vatumira mamepo vavengi vavengi ndati kana ndafa ndapinda muguva ndoda mukuziva
ichi waza waza Friday my darling. Was a Friday, seven to pogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambaling komine wena. We baba, gonze magnum saba. We baba, nom seven to pogine. We baba, nemania inge.
Ngokuwoza Friday namuhla sihamba lomhlabeleli womdumo kamaskandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi insuku zokucina. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa ngalolu daba.
Ngomunye wabahlabeleli beZimbabwe abahamba phambili emculweni kamaskandi abadume kakhulu ekhaya laseMzansi lapho abahlabela bekhona. Njengamanye wonke amadlalade akhe leli liphekwe ngobunono obukhulu. Nansi linsizwa yasecholocho izikhulumela.
Ngibingelele kakhulu emsakazweni, msakazo othandwa ngabantu kakhulu. I-album yami leyi, album yami yesi-9 siyagalolunye. Umsebenzi ongabajabulisa, ongabaduduza kuko konke abakwenzayo nje. Umculo wami uyakwenza konke, umsebenzi obuya futhi uthinte ekuvuseleleni ulimi lwakithi thina sizazi ukuthi singobani.
Idlalante leli lilengoma ezilichumi lanye ezigoqela ethi icholocho yizwe kanye lale ethi uthando lwethu. Abangathanda ukuthenga idlalate zinja balithola njani?
Abathanda ukuxhumana nami imsakazi bengangithola enambeni yase South Africa ethi 0749449122 0749449122. abanemshado bengasikhohla siyashadisa ngengoma zethu siyabuya siperform ethini abafuna ukuvula imizi yabo izitolo yonke into nje
yiwapi amazwi ongawachiyela abalandeli
beqhubeke bengisapote beqhubeke besenza nje ukuba besenza vele abakaze bengidanise ngomdala ngomncane mina ingoma zami ziyalaleleka uma umncane uyazithola ingoma ezingakwenza ukuthi usondele kakhulu emculweni lokwamaskandi uma umdala futhi uyazithola ingoma zami zikwakha zikududuza ngaso sonke isikhathi abantu abaqhubeke beuthanda umsebenzi wami nami ngiyabathanda ngiyabonga kakhulu umsakazi
uphuma ke enkundleni uzinja ziyamluma ngale ethi kulukhuni
njengobona seliwa manya mas sizosebenze kashini kulukhuno ngaleli yazwe kulukhuno ngaleli yazwe kulukhuno ngaleli yazwe kulukhuno ngaleli yazwe zambinyanya
ngele ezinye izindaba ebesikhokhela uhulumende useqalisile ukwaba amajekiseni womuthi wama vaccines awokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le COVID-19 elizweni jikelele akusiqiniso ukuthi abavele bephila leminye imikhuhlane kabasoze behlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku COVID-19 kutsho uhulumende silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngisithandekele mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.